soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-TRCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kube lobuvelo kwezenotho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulezida ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi azisoze ziphumelele. Izizalwane zakwele South Africa zitshengisele enkantolo namuhla zisithi uhulumende kumele axotshe izizalwane zakwamanye amazwe zona ezithi zidala amacala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Iphephandaba le-Newsday lithi intatheli zindaba zalo ezimbili uWisdom Mzungairi ongumhleli kanye loDesmond Chingarande babotshiwe ngamapolisa eHarare namuhla. Ndawonye legqwetha lenkampani le uTatenda Chikora besethezwa icala lokwephula umthetho osanda kubunjwa owe-Data Protection Act. Abathathu laba babikwa badinda udaba olwaluphambana lomthetho olwalumayelana ngokudonselana kwabaphethe amangcwaba eGlen Forest Memorial Park. Igqwetha labo uMnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi abathathu laba baphange bakhululelwa ezandleni zakhe. Umkhokheli webandla le-TRCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo eZimbabwe ukuze kube lobuvelo kwezenotho. Eloba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukukhwela kwe-inflation siya ku-257% kuveza sobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukuphatha kuhle umnotho. Uthe kumele izisebenzi zikahulumende zibhadalwe imali esukela ku-$540 kusiya phezulu, kanti njalo uthe kumele kuguqulwe okunengi okuphathelane lomnotho ukuze kumiswe ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Wengeze wathi ezombusazwe lezokhetho lazo kumele ziguqulwe ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela yokhetho luka-2023. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-TRCC uMnumzana Gift Ostalosi Siziva ogcizelele amazwi kaChamisa.
Kufanele ukubana silungise indaba yomkonomi, silungise indaba yokubana elizweni kube nemali ethengayo. Lalo silungise indaba yemsebenzi lokunye okuningi. Esikukhulumayo ukubana ke kufanele ukuthi sibuyele ekuqaleni silungise obathi wena ngama-microeconomic fundamentals. Silungise indaba ye-confidence on the economy, yinto yokuqala ekhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa. Esibili ukubana sinxa sivela khona kulungisisa indaba ye-confidence, siphendukise i-US dollar is official currency. Ubani isetshenziswe elizweni leyinye ke i-multiple currency basket elamarandi lamanye ke depending ngezindawo. Then ke bese siya phambili ngokubana siqalisele ke ekubhadaleni isisebenzi e-salary e-above i-overjatam line. Imali le ikhona imali le imali etshontshwayo externalizwayo imali esetshiswa ngomthuli benza amakwesa e-fiscal activities outside i-parliamentary approval imali le injalo ikhona ke kuma-minerals yakuma-diamonds into efunakalayo ngama-priorities fanele ukuthi amasibu-seven sibabisele kumali esasiyibhadala thina sisakujenyo siqalisele khonapho ke ukunegotiata siya phambili ayikhona ukupha abantu imali engathengiyo ayikhona ukupha abantu imali ebanzi kwe-over data mlayo
lithi lina izisebenzi kazengezelelwe iholo kodwa uhulumende uthi kayikho leyo mali nanku phela sezike zakhalala umsebenzi kaningi kodwa akulalutho olwenzakalayo kwenziweni pho
kuyavesa kubana sebeyehlulekile umhlaba wonke jikelele xa uhulumende evuma ubana seyehlulekile fanele kuphiwa abanye abakukwanisayo ngenxa yokubana uhulumende angezakethi asikwanisi ngenxa yokuthi kukhona okufanele kulungiswe ukubana kube le mali elizweni silungise ukubana ke umnotho wethu usebenzele ilizwe silungise indaba yokubana ama-industry evulwe lakho konke ukwenzela ukuthi i-government ithole itax ikwanise ukubhadala abantu silungise indaba ye-corruption silungise indaba yama-illicit financial flows so ekugcineni kwakho konke yikho uhulumende sithi kala imali uzama ukuthi kakwanisi
uThamisa ukhala njalo ngokuthi kukhona okumqoka okumele kuguqulwe phambilini kokhetho kodwa sesike sezwa uMongameli Emmerson Mnangagwa sithi yonke inguquko edingakalayo seyenziwa kuyini eliza kwenza ukubona ukuthi elikufunayo liyakufeza
kufaka into yokuqala ukubana abantu bevota ngenxa yokubana elizweni leli kulento ehambayo kubana abantu uvota kakuncedi kuyinto engasoqiniso ekhunywa yi-ZANU PF nxa yokuthi abafuni ukuthi abantu bevota kubana kube lohulumente omutha uhulumente omutha engangena ehluleke thina njengesizukulwane zezimbabwe sinelungelo lokubana sithi xa selehlulekile yikho kenza ukhetho every 5 years kubana sitshintshe-ke uhulumente ngoba kula hulumente ongahlala forever
Umnomzana Gift Ostalo sisiziba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-TRCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnomzana Joseph Chuma yena othi uThamisa labanye bakhe yibo ababangela ukudilika komnotho.
Indaba e-inflation asiyondaba e-charge nazodwa lapha njengelizwe leZimbabwe itshaya indawo zonke ngiyakwazi ivile kona apheli khona e-America i-inflation eliyitholayo alikaze libone isikhathi eside ngenxa yezenzakalo ezenzakalayo well lapha thina eZimbabwe kuyaziwa ezinye iimbangela ze-inflation obana iqhele yikhonoko okwenziwa ngabomo ngabanye abangani bakhe uThamisa abathi khona bona bodwa la mavidiyo yangibona akhona bathi khona they'll make sure that our economy will scream so nxa besithi they'll make sure that the economy will scream sesikubona-ke khona okusho ukuphumela ngendaba ze-inflation ilokhu ikhwela so lapha okukhona kuona siyae simcele uba uThamisa ubana kakhulu labangani bakhe bake beyekele ukubana bebelokhu bebe-squeeze i-economy bebesenze ubana thina sigcine sehle kuphefumula lapha kwelakithi
Nxa sesikhangela udaba lokusetshenziswa kwedollar leMelika kuphela esingathi full dollarization bakhona osomabhizimusi esesikhulume labo abavumelana loThamisa abathi idollar leZimbabwe kalilahlelwe kachana kusebenze i-US dollar lemali zakwamanye amazwe esifana leyakwele South Africa wena njengosomabhizimusi uvumelana labo yini labo
mina ngibona ngani lo muntu ocabanga njalo ngumuntu nje oyabe efuna ukuvumela ukuphelelwa sinemzekelo semningi khangela even omakhelwane bethu ezambia laphana noma ikwata yabo yayishibhede kangakanani abazange beyilahlele kathana kodwa basebenza layo nabo besebenzayo lezizimali oba kahle sikhuluma kanje so ikwata njengoba uzwile seliqinile ukudlula even yona i-South African rand ngokwayo ngoba nelokuze kuzibana kuhle kwabantu bamabhizinisi kwaba le profession ezwayo okwakugcinisa ke imali yakho ngayo sina lapho osomabhizinisi nxathi nokukhuluma ngokufuna ukuvuselela asikhulumeni ngokuthi kona sivuselele umkhonomo wethu ngokuthi kona si-increase i-production so that lama-export anjani akhule esiya phezulu naku futhi siyakubona kwenzakele e-Russia ngale bathi sibe sithi bafake i-Russia under sanctions simbonile uPutin esithi right wonke umuntu ofuna ukuthenga igasi yakhe ngale so mesuzamele athenge ngemali yakhe eyakhona ngale kwele-Russia and sikubonile khona kwantu kwenzeni kuqinise imalina leyana eyabo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ulolwazi lokuthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Ubekhuluma namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare lapho bekubekwa khona umnumzana Benjamin Mabenge obhubhe kunsukwana ezedluleyo wanikezwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero. Ukuze sihlaziye amazwi kaMnangagwa sixoxele umnumzana Chinga Dube ilunga ledale le-Politburo yeZANU-PF yena othi wasebenza lo mufi owayekuviyo lezandla yena ekuZipra kusukela bevela empini.
Hayi ijamela khona empini enjalo ngizwa ukuthi wasebenza kuhle kakhulu. Mina ngimazi uswela ngo-1980 sesibuyile sesihlangene njengoba yena wayekuzandla nayingapha kuZipra so sasabonana ekuqaliseni kuka-1980 sezihlangana amabutho ezandla nawezipra so hhayi sasebenza kuhle sibilisi sonke iminyaka leyo esasebenza sonke.
Lithini ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uhulumende uzalungisa umnotho welizwe ukwenzela ukuthi afike kumgwazo wakhe owe-Vision 2030 kulungiswe umnotho welizwe? Ubona lokho kusenzakala njengoba sibona iningi likhala ngokuthi kulukhuni elizweni?
Njengoba eshilo nje ngiyeke ngiphikise lokho akutshiloyo. Silabona ngakho angithi sikhona sonke u-1930 awuyafika manje kodwa thina abanye sesikhulile phela saba nenhlanhla ukuthi siyefika khonapho you see kodwa-ke labo abakhona bazakhona ukuthi into le ayithembisileyo iyenzakele yini kumbe uzamile ukuthi afinyelele ukuyenza.
Ye, kodwa ungathini ngesimo somnotho welizwe sikhuluma kanje? Intengo yempahla iyakhuphuka, abantu bathi abaholi umholo othe xaxa. Ungathi uhulumende lo uyehluleka yini ukuvuselela umnotho welizwe?
Angithi awazi ukuthi lami ukuhulumende. Manje-ke uma ngiyaqalisa ukukhuluma sengisola khonapho kunendlela lapho engahlala khona ngimsole uhulumende kodwa nokodwa hhayi ukukhuluma kubakeje ukuthi uhulumende lo uyehluleka ngoba lami ukutho ukuthi ngiyehlulekela kuphela so akula muntu ozithethisayo into kumele lisitshele ukuthi hhayi lapha liyehluleka khangela kuwe lokhu kwawa lokho ayisimo kumele ukhulume lokho yini abakhangeleyo.
Ye, sesikhangela ngodaba lwamaqhawe lolo olwenhlonipho yobuqhawe. Abaningi bathi ngabe lo mufi uKhonti Mhlanga laye ngabe wenziwe waba liqhawe.
Hhayi ngake ngokuzakhe ngitsho lutho ngoba ingasingene entertainment board yiyo eyaplayele direct ngale azange sizwe thina nge-application yakhona ukuthi ihambe njani. Ngizwe nje sokuthiwa unikwe i-state assisted funeral kodwa ukuthi uyaphela khonapho kumbe njengoba abanye besithi ucelelwa leyo kubiza phidi constitue angikwazi sizakuzwa ngakho-ke ngizingathi kuthiwa bakhona sebe aphilile i-sports and recreation ukuthi-ke bacele isiqoqo esingaphezulu. So sizakuzwa ngakho ukuthi kuyagcina ngani.
Umnumzana Chinga Dube ulilunga ledale lePolitbureau yezano PF. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abathengisa impahla ezehlukeneyo esitaladeni bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yokuzithenga kanye lokusilela kwemali ebantwini. Unkosazana Jacqueline Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi phezu kwalokho babhekane lezinye ingxaki ezinengi. Uthi bahlezi bekhulumisana lengatsha zikahulumende kanye lekansili yakoBulawayo bedinga isisombululo. Asizweni exoxa losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Sikhangele ukuthi khathesi sesisebenzisa imali zakwamanye amazwe, kodwa ke bese sikhangela ukuthi abantu abaningi imali bayithola iluphi uhlobo, kumbe bathola imali in which currency. Abantu esibathengiselayo thina as vendors ngama-low income earners, abaningi bakhona ngabathola imali yabo iluluhlu lolu esilubuza sithi yi-RTGS. Then abalutshwane-ke sebengathola yona le esingathi yi-US dollar or i-forex. Ningakhangela nje when we're looking at market trends, everyone has become a vendor. Akusafanani lakudala ukuthi you would sell and really make meaningful money out of your trade. Wonke umuntu usestrateni, wonke umuntu uzama ukuphila, wonke umuntu ugijimisa ukuthi athole kokhani okulutshwane. Ungananzelela, most of us now sesisonke sikuvending.
Intengo yempahla ye nxa liwoda kumbe lithengisa ebantwini kuyatholakala enye inzuzo.
Ngisakubisela emuva ngiye esikhathini se-COVID. Ngesikhathi se-COVID izinto zazizilutshwane in the market. Esasikuwoda kwakukulutshwane, i-demand yayi-high. You could charge, wakwanisa ukucharge ngendlela ofuna ngayo. Unlike now when everyone is doing the same thing, akusafanani. Inzuzo usufaka nje emlutshwane ukwenzela ukuthi nje kube yi-hand to mouth. Yiyo indlela abantu abazithengiselayo esingama-vendors asebephila ngayo.
Siyake sibone inhlanganiso yakho lezinye ile mihlangano lohulumende kanye le-council yakoBulawayo lamanye ama-stakeholders. Kuyini kathesi elikhuluma ngakho okungenza ukuthi umsebenzi wenu ube ngcono?
Singakhangela ubudlelwane kade silabo le-City Council emzeni. Bekuyibudlelwane beGundwane loMangoyi. Sihlala nje singabantu abagijimisanayo. Kodwa ke sasekubona ukuthi kufanele sibe lelizwe elilodwa njengabantu abasebenza bakusector nale informal trading and informal vending. Sasesiphuma lo mqondo okwenza ukuthiwa yi-informal sector working group. Yikho lapha esenza khona ama-engagements lo-City Council ngenhlelo eziphathelane lathi. Lolu hlelo siyalithabela kakhulu ngoba ke lwenza ukuthi lokuhlela kuka-City Council sibe phakathi kwakho. We really notice what they have done so that we can be meaningful stakeholders within i-City Council and the development of our city. Kule nhlelo eziningi kakhulu esilazo silakuBulawayo City Council esilugijimisa kakhulu ngelokuthi abantu batholelwe indawo zokuthengisela ezisemthethweni. uBulawayo uthi they want to decongest the city center. Thina sasesicela njengenhlanganiso lezi ezimele abazithengiselayo ukuthi kabasiphe izindawo ezisemthethweni ezokuthengisela. Hayi, inkulumo zakhona ziyahamba njalo ziyathabisa. Bese ngikhanyela-ke kathesi lo budlelwano esilabo le ministry, sibambe kakhulu i-cluster ye-small businesses ekuthiwa singama-SMEs. Imhlangano esiyihlalayo kumbe sihlala lo resident minister kumbe laye uminister ngokwakhe ile izithelo esizithelile ngoba ngesikhathi esikuso kathesi kuyadingakala ukuthi sibe yingxenye yokuhlela kwahulumende sikhangele le NTS 1 eyiyo egijinyiswa nguhulumende kuqakathekile ukuthi lathi sibe lawo lulwazi njalo sisebenze konke esikusebenzayo kuqondiswe imithetho kahulumende bese sibonga lama stakeholders wonke esisebenza labo kunengi esikuhlelayo okungasithuthukisa lamuhla nothi kusasa kodwa ukukhulu kakhulu sibonga i communication that we are getting from either city council or the ministry.
Unkosazana Jacqueline Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso emela abazisebenzayo kobulawayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Ku-Livestock Diaspora Forum namuhla sikhangela okwenziwa ngabamaqembu akhuthaza ukuxotshwa kwabokuza kwele South Africa ngoba besithi yibo abadala amacala kulelo lizwe. Amaqembu abajojozela ukuthi abantu bokuza baxoshwe kwele South Africa labamabandla ezombusazwe kulelo lizwe batshengisele lamhlanje besithi uhulumende kumele axotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni lelo ngaphandle komthetho. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi sehlakalo sokudlengulwa kwabesifazana bakwele South Africa abayisiyagalombili sesilethe ukuthukuthela kakhulu elizweni jikelele saphinda saletha ukwesaba okukhulu kwabesifazane abaningi. Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Magugu Khumalo okhokhela inhlanganiso yeGugu Round Genocide Survivors for Justice uthi sekusesabisa ukuhamba emigwaqweni njengoba lesi kungasiso sehlakalo sakuqala sokudlengulwa kwabesifazana okushwaxisa inwele.
Sesizosaba nokuphuma emakhaya ethu sihamba nje esitradeni ngoba sesaba ukuthi uzohlangana nomdlengulo. Sinabantwana, abantwana bamantombazane. Impilo zabo nje isisengcupheni, isafety yabo ayikho guaranteed. Unokhola nokuthemba ukuthi amaphoyisa azobabopha laba bantu nje lebabaphi izijeziso ezinkulu kakhulu ngoba umdlengulo akabheki nokuthi umuntu uvelaphi.
Umunye wesifazane weZimbabwe uNkosikazi Mesimvundla uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende aluthathele amanyathelo udaba lokudlongulwa kwabesifazane kwele South Africa ngoba akusekho wesifazane ophephileyo.
It's high time wonke umuntu okumele sibambane khona singakhangela ukuthi ungumhlobo bani, singakhangela ukuthi ubuya kuphi, sithathe ubuzwe siwubeke eceleni sibambaneni against this crime, silwisane lobugebengu obukhona ngoba ihlasimulisa umzimba kakhulu into eyenzakeleyo.
Isizalo seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekuyisikhathi sokuthi abesilisa badlale phansi bakhuzane ngoba kungathi ukudlengula lokhu sekwedlulise amalawulo. Umongameli Cyril Ramaphosa laye uveze intukuthelo enkulu ngalesi senzo wathi ufuna bonke abenze lokhu bebanjiwe baphoselwe ejele.
Mayulu mafowethu asihloniphele abantu bomama abesifazane ngoba kuyinzala abantu. Umuntu angathi ma eseswele okokwenza empilweni engadlaleli ebantwini besimame. Siyacela mpela ukuthi kuzalwe mpela ezinye indlela zokuthi kusitotshwe laba bantu abakwenzayo.
Umphathintambo ogatsha lamapholisa umnumzana Bhekicele uthi amapholisa asexwayisisa ngalolu daba izakhulu ngoba kukhanya abadlonguli laba ngotsheketsha abasebenza kule migodi kanti kucatshengelwa ukuthi izalwane zaseLesotho. Uthi basalonda njalo ukuthi yindaba kwabesifazane laba abane babo bengadlongulanga kuleli qula nokuthi yindaba besilisa abayisiyagalolunye abebelingiswa kulo mdlalo bekwizizalwane zakwale Nigeria. Uthe sekubotshwe abesilisa abedlula amachumi ayisithupha 60 ngalolu daba, kanti abathathu bakhona bayingxenye yokudlengula lokhu. ngokwesibalo samapolisa ulabo sifazana bedlula izinkulungwane ezilithumi 10,818 abadlungulweyo kwele South Africa kunyanga ezintathu zokuqala komnyaka. Ngenyanga esifanayo elizweni lonke kubulewe abantu abedlula izinkulungwane zesithupha 6,083 kanti abaphose bafike inkulungwane 898 kulelo nani abesifazane. Numero 07 Johannesburg kwele South Africa ngothuso Khumalo.
Abantu bakobulawayo bathi ukubhubha kukamnumzana Konti Mhlanga ikulahlekelwa kwelizwe leZimbabwe jikelele hathi abomteni kuphela. Kubika uGena Gumede Saidi.
Umhlanga obedume ngegama lokuthi Konti ubesaziwa hathi eZimbabwe kuphela kodwa la kwamanye amazwe omhlaba ngomsebenzi wakhe kakhulu kwezemidlalo yamasiko eyokulingisa ukulwela amalungelo abantu lokunye ikakhulu encedisa abasakhulayo ukuthi bengagcini bechitha isikhathi beganga ngenxa yokusela imisebenzi. Intatheli izindaba elodumo uLenox Mhlanga ngomunye owasebenza loConti okwesikhathi eside. Yena-ke uchasisa ukusebenza akwenza lomuyi.
UConti Mhlanga Mhlanga baqala ukuba mazi kusungulwa amakhosi theater arts. Ngaleso sikhathi ngangisasebenza part-time Montrose Studios ZBC ngingowupresenter. Sahlanganiswa ngumqeqeshi omkhulu owayekhona pho ezBC uThula Dlamini. Sisebenza sonke sizama ukuthi sibone indlela zokuthi singa expose njani i-talent yabatsha. Saqala i-program okwakuthiwa Showcase, which was a talent program ku-TV. I-Showcase leyo yadlala siwile kwesikhathi eside. Kusuka lapho asasebenza kakhulu ema-projects amaningi.
Uzelithini Moyo, intatheli izindaba eyake yasebenza umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation, ZBC.
Udaba lokuswelakala kukaConti Mhlanga kungizwise ubuhlungu kakhulu. UConti ngiqale ukusebenzisana laye ngo-1990 kobulawayo, mina ngise-ZTV yena esemakhosi Theatre Productions. Kodwa ube ngumuntu obese kule minyaka emine ngisazi ngaye ngomsebenzi wakhe we-martial arts and later on ama-theatre production. Ngisebenze laye kuma productions ambalwa kusukela ku drama eyayithiwa uNkalabani kanye Lost Teacher, then le talent show eyayithiwa uShowcase eyayenzelwa eTownship Square, iTownship Square isanda kuvulwa. Ube ngumuntu ololwazi olujulileyo kuma arts and le mikhuba yesintwini ethiwa iCulture. Ngithi lala ngokuthula malume, silahlekelwe ngempela.
Amazwi kazwe asekelwe ngunkosikazi Sarah Mpofu owaziwa kakhulu kwezemidlalo yokulingisa estejini le yamafilimu, odume ngokulingisa kumdlalo owake waba nodumo owawuphansi kwesihloko esithi Makorokoza ebizwa ngokuthi Tashi emdlalweni lo.
Mahlale Zulu, alwehlanga lungehlile, bathi isitsha esihle asidlele, kodwa lesi sidlelile, kambe kunini sichuphakiso. Mina uMhlanga uKonti igimi besizana sevele. Mina igama lami ngingu Sarah Mpofu, usaziwa ngoTashi, uqhude manikiniki weZimbabwe Actors Equity. UMhlanga ngihlangane laye ngesikhathi kusungulwa uhlelo lomdlalo uMakorokoza.
Siyabonga Gena Gumede, siziphethe ngebezihamba phambili. Umholi webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi idola leZimbabwe kumele libekwe eceleni kusetshenziswe elemelika ngokugcweleyo ukuze kuvuselelwe umnotho. Umongameli Mnangagwa uthi kulezitha ezibhidliza umnotho weZimbabwe kodwa uthi kazisoze ziphumelele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.